o e indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Hlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Asingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphindele amaphepha.
I-commission ebona ngezokhetho eZEC isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI.
Kubotshwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisikhombisa koBulawayo kanye labaibe izisebenzi zako TM Hyper ngemva kokuthengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mzuri wayelamandla kakhulu kuzantu PF, lokho esithi kingmaker njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mzuri akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mzuri.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le-National People's Party, unkosikazi Joyce Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kubotshwe abantu abayisikhombisa koBulawayo abangamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako TM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salomhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bekuyisiphithiphithi ko-TM Hyper koBulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga e-MRP kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili. Ngemva kokutshengisela, amapholisa ahlomileyo abophe amalunga eMthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zako-TM Hyper ababili. Ababotshiweyo abe-MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. USage Ncube lo-Try Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. UXaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TM Hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kwadwajila continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baxotshwa emsebenzini, kumele ukuthi sicontinue siyidemonstrator.
Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapholisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibe esenziwa ngumanager wethu wakuhayiswa kuhlukunyeza ama-victim. Inokuthi kungakaba amaphonisa bangenela bebona ukuthi kuyazisana njani to-address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili namhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zako-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe beqotha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission sisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lumsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani ye-Fidelity Printers. UGibson Bhebhe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawa maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusaze akade ekhona avize ungajabuli ngokukhushwa kwalumsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing aloko ke abantu nje siyaboniswa ukuthi uhamba njani hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yithi esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla wethu on behalf of abantu bezimbabwe sothatha i-constitution elizwe. Alokho ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uzulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Lokanje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process lay ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isi.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe e-Fidelity Printers. Kuthi-ke amakhansila azadindwa yikampani kahulumende e-Print Floor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele-VOA OAWS.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi longcina isihlalo besifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
Sahlala khonapha ngaleso sikhathi wakusekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Frelimo yayiphambili kulathi le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo bengakayi eKhonkwa ngithemba kusempumalanga hathi kusedodoma kodwa waqala khonapha
Dodoma, center of the country. Where is Dodoma?
Dodoma, yeah, that's before they opened. They began here.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo oyimela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle. Ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu. Kodwa engakwaziwe ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywe kanjani. Kodwa ke ngoba engikwaziyo ukuthi ube fike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqoqeleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthatha umhlaba. Yibakade ebalandile kakhulu ukuthi abazame ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi, kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lolodumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela, ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho kwenziwa ngumgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweministry ya agriculture uPerence Shiri, ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zihamba kanjani ekhaya, kodwa ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania. Live talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende wele Melika ubika ukuba idale lephalamende le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi sibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweleZimbabwe kusikhathana esilandelayo. Ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweleMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbayita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemaNdebeleni. Direct from Washington, the voice of America. Enhlelweni zethu lapho esikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlakaNtulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru, yena owaxotshwa ebandleni elibusayo leZANU-PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela inenye yesikhathi sempi, waquma umncele wangena kweleZambia eleminyaka elithumi lasithiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezobutho kanye lezombusazwe. Kwatesele minyaka engamachumi amabili lane, Mjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama wayayenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcwele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZANU-PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 Mjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, Mjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba umphathi ntambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula isikhathi engumphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini eye-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli umzana Simon Mzenda ngo-2004 ibizo likamjuro lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngocubungulo zombusazwe umnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZanu PF, lokho esethe king maker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalela esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Umjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004, kodwa akulisana kwaqhubekela phambili phakathi kwezanu PF kulwelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku atshiyeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MnangaKwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZanu, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZanu. Ngakho nomanje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elo sekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena unkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
VaMugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mgabe wayetshele abantu ugubi ngami. Mina ngabuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwabamgceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokwamsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014, kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZanu PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona ungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Ngingomathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu weCopa Coca-Cola ozaqutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni lezishabane ngenyanga ezayo. Lawo maqembu adlale ukuthiwa yi-round robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalelawo wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana lakumncintiswano wamankazana yiwo aphumelele ukuyamela oBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Iyinhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward kucelela abafana, kuthi kucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyiwo anqobe kumidlalo eqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMchabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe esikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGare yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni lezishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zelizwe zemhlaba eqhutshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezwe zomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi laseAfrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mkokwera athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kwezwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu e-Afrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle ku-World Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala, besuke sebefuna ukujijimezela imidlalo ephambili okwenza kube nzima.
kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lele Argentina, kuthi eleUruguay lizadlala lele Portugal. Ngensonto iqembu leSpain lizadlala lele Russia, kuthi eleCroatia lizadibana lele Denmark. Ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lele Mexico, kuthi eleBelgium lizancikilana lele Japan. NgoLwesibili iqembu leSweden lizadlala lele Switzerland, kuthi eleColombia lizadibana lele England. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaitas Sibanda ehamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group okunengi asikuzweni kuNtungameli Nkomo.
Lidlala telika Faitas Sibanda elesithupha njalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiwuqalile, osengize ngikhohlwe nanokuthi ngingathi ngiwuqale ngawuphi umnyaka, ngenxa yokuthi ngiwuqaleni sesikolweni. Ekuqaleni bengidlala amadrama, nanjalo ngibuye ngicule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFaitas uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni, wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nga uNkulunkulu bemkhonze, ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo, manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku. Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi Kisepile Morena. Mamedi ke tsepile morena a ke se hore wena o tsepile ma.
Siyabonga Ntungameli, isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa koBulawayo kanye lababe yizisebenzi zako-TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande lilazi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.